yebo, mthakazo muhle zimpapo muhle kudibana uhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni khangela udaba lokwephulwa kwamalungelo abantu sigxile kakhulu udaba lwamantombazana amathathu awebandla le-MTC Alliance unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri kanye loNetai Marova sikhangela udaba lolu amalungelo abo ayahlonitshwa na. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo asithintene udaba esilalo namhla kuhlelo amantombazana amathathu abebandla le-MTC Alliance ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa basanda ukubotshwa okwesibili besethethwa icala lokuqamba amanga besithi bathunjwa uhulumende uthi ulabo ubufakazi obutshengisa ukuthi lokhu akusilona iqiniso ukubona njani lokho
ukubotshwa kwamantombazana la amathathu yinto nje engasimangalisiyo kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende lo vele kajintshanga into yakhe nenhlala yenza yakhe okwakathesi vele sokwesabisa kithi thina ama-activist ukuthi uripote emapoliseni ukuthi kulabantu abakulandelayo kumbe uyathunjwa ngoba kuyagcina sokuthi icala lakho sebekwethusa icala
ukubona njani ukungenela osekwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations kudaba lolu
inhlanganiso ye-United Nations esingenela kudaba lolu ingenela nje okusemthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi umuntu noba elecala noma engelalo kodwa kumele avikelwe alondolozwe emthethweni ngoba uhulumende wethu kathesi into aseyiyenza ngeyokuthi use-abuse ama-rights abo mama laba kathesi kade belimile babachayelani babalimazelani nxa kuyukuthi borathi balecala elokuthi baqamba amanga nxa ulecala lokuqamba amanga kumelanga uchaywa ngoba sonke siyazithumekile phambili kumthethandaba kathesi sebebahlukumisa bebancisa egoli bebakopha bebalandelela okutshengisayo ukuthi vele hhayi indaba yakhona yisondaba nje yokuthi kuthiwa baqamba amanga kodwa sekuyindaba esingena indaba ezepolitiki
Nyoni umbuzo wami wokugcina siyezwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi okwenziwa ngabebandla likaChamisa kuveza sobala ukuthi bafisa ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni okungekho emthethweni ukubona njani lokho
le yislogan esiyijayeleyo kusikisela umgabo ekhona nje layo wayethweni ekhuluma endabeni aleyo yokukhithwa okungekho emthethweni bona kuqakathekile nxa sokuyibo abakhithwayo ukuthi into zimele zilandele umthetho kodwa bona nxa beyibo abawephulayo umthetho nokuhlukumeza abantu hayi umthetho yabo ungasebenzi ziningi izinto ezenzakalayo i-corruption ukutshawa kwabantu ukudutshelwa kwabantu emgwaqweni kodwa uhulumende uyabe ezithulele engakhulumi ngokokwephulwa komthetho kube sokubuya sokuqakathekile nxa sokuyikuthi hayi abantu sebesithi asisafuni ukukhokhelwa nguye hayi akula muntu okhipha omunye umuntu okungekho emthethweni kodwa yilungelo lethu ozulu ukuthi sizikhethele umuntu esifunayo ukuthi asibuse kanye lebandla okumele lisibuse so asiyethuswa into le abayikhulumayo ngoba vele sesiyijayele
hayi Nyoni sikuzwile kahle siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Mthakazo omuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8-9 PM Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7 ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni weStudio 7 olebalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike wobe mthakazo omuhle zimpapo omuhle bye bye.